sibonga majaha madala o Chris lo jonga le tshona njani yekuti vana emsakazweni we studio 7 ngo lwesine mhla ka 25 ngonhlango la 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ingcwethi kwezemithetho sithi amalunga edalela eParliament kumele asebenzise amandla alawo ukufuqa umsebenzi kahulumende ukuze wenziwe ngesiqubo esifaneleyo.
Umntwana kalaqala vele thina njengabo mama kumele sikunanzelele ukuthi ngazi ubaba aphuma aye ngale gangeni ethola ingane khona ngale gangeni. Ingane liyana vele nxa umama sibili ozalwa esintwini kumele ingane liyana uyicela ukuthi buyizohlala lapha igcinakale lapha uyigcine njengabantu abakho.
Inengi lamukela ngenjabulo isinqomo somthethwandaba esokwabela ilifa ngokulingeneyo umntwana ozalwa ngaphandle komtshato lalowo ozalelwe ekhaya.
Ozolo uqhubeka edidene ingqondo ngokuchiya isikhundla kwamphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko omnumzana Jonathan Moyo.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Umeli weMelika eZimbabwe umnumzana Bruce Watson uthi lelo lizo ekalisoze libhekane lodubo lokuqhamuka kodlakela kwezombusazwe njengamanye amazwe lanxa kulokukhonona okukhulu kukazulu phezu kwezombusazwe. Lokhu kuvele emhlanganweni obuqhutshwa ngapha kweleMelika inhlanganiso yeNational Endowment for Democracy. Okunengasikuzweni kuChris Gande obekhonale wasiqoqela lolu daba.
Lomhlangano wenziwe phansi kwesihloko esithi The Challenges of Democratization and Economic Recovery in Zimbabwe, okutsho ukuthi ingxaki ezenqabela umbuso kantando kaZulu lokuthuthuka kwemnotho welizwe. Wharton uthi eZimbabwe liphakathi kwenguquko yenkokheli eyalwa impi yenkululeko esidlulisela intambo kubontanga lanxa lokhu kungenzakali ngesiqubu esifiswa ngabanengi. Uqhubeke ethi olunye udubo olwenza ezombusazwe zingaqhubi ngemfanelo ukuthi iningi labangena kwezombusazwe ngelifuna ukunotha londle imuli lokuphila impilo ethexaxa kulabanye hathi kungena kwezombusazwe ngenjongo yokuphakamisa impilo kaZulu jikelele. Usomabhizimusi umnumzana Ibhomandaza utshele lombuthano ukuthi iminyaka elithumi esanda kwedlula ibinzima kakhulu kuZulu weZimbabwe. Wengezele esithi abantu abalolwazi kungatsha ezijiyeneyo abayisilinganiso esingamathumi amahlanu ekhulwini 50% sebehlala emazweni. Omunye njalo somabhizimusi umnumzana Shingimu Nyeza uthi umnotho welizwe usubanjwe ngabantu abazisebenzayo. Wengeza wathi olunye udubo selukhona ngolokuthi kusebenzisa idola lakwele Melika kwenza intengo yempahla evela kwamanye amazwe ikakhulu kwele South Africa lapho amandla eranda asehle khona ibe phezulu kakhulu. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC nguChris Gande.
Ingcwethi kwezemithetho zithi amalunga edalela eParliamente ayekithisa kakhulu endaweni zokuqondisa inkokheli zengatsha zikahulumende ekusebenzeni kwazo. Ngalokho akuthazwa ukusebenzisa amandla alawo ukufuqa okusemthethweni ukuze wenziwe ngesikhathi umsebenzi wenhlangothi zemithetho lengatsha zikahulumende ezigoqela ukulungisiswa kwemithetho ukuba ilandele isisekelo sombuso esitsha. Kubika uMavis Gama.
Lokhu ngokunye kokuphume emhlanganweni lamalunga edalela eParliamente oqoqwe ngabenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights owenzelwe ehoteleni yeCrown Plaza lamhla ekuseni lapho kukhangelwa inkinga uhlangothi lwezokulondolozwa kwezibotshwa elubhekane lazo. beyikhona inkokheli evele kuhlangothi lwezamajele olweZimbabwe Prisons and Correctional Services eveze ukuba babhekane lobunzima bokusilela kwemali yokusebenzisa okuyinto efakazwe nguye wonke umuntu obekulomhlangano. Umsekeli wohlangothi olubona ngezinduna unduna Mtshani Khumalo utshele intatheli izindaba ukuba uvumelana lenkulumo ethi kumele aqhube umsebenzi ngendlela amalunga edale lephalamende hathi uqakathekisa amabandla ezombusazwe lapho bavela khona.
Ye, kungaba liqiniso ikakhulu kulabo abaqalisayo njengoba siyakwazi ukuthi abanye baqalise ngo-2013 abakabi lamakhosi athile abafundisayo ukuthi kumele benzeni ukuze babone le ukuthi ama-ministers enza okuqondileyo. Kudinga ukuthi kube le mfundiso andubani ukuthi abantu benze lowo msebenzi ngendlela efaneleyo.
Wengeza ethi kodwa abhekane lobunzima lawa malunga edale lanxa efisa ukuqhuba umsebenzi ngendlela ngoba besesaba ukujeziswa lapho bephambuka kuzifiso zamabandla abo ezombusazwe lalapho besazi ukuba kuphambuka emisebenzini yabo yokumela izifiso zikaZulu owabakhethayo.
Ukutshintsha kwengqondo ungaze utshintshe ingqondo nxa ungasatshintsha ukwenza kwakho kakunceda. Angikwazi baza kwenza njani ngoba i-whipping system nxa sisizwa kulabo abawhiphayo babetshela ukuthi nxa kule ndaba enje kumele lithi lithi. Angikwazi ukuthi baza kutshintsha bakuthini, kodwa bekuqakathekile ukuthi nxa umuntu ekhuluma akhuluma into ngombono wakhe ngombono wakhe ayikhona ngombono wokuthi iparty ithini, ngoba kwesinye isikhathi iparty ingathatha elunye uhlangothi olungayisile oluqondane lendaba ekhulunywa ngayo eyindaba egudwini.
Umeli wesigaba sakoBulawayo uNkosazana Dorothy Molindlovu uthe kutshiwo zingcwethi kwezomthetho kuliqiniso njalo kubazwisa ubuhlungu ukuba bagcina sebengeniswa emfolweni ukuba bafeze izifiso zabanye eziphambana lezalabo ababakhethayo ukuba sedale lephalamende.
Even though sibubona ukuthi kakusebenzi kodwa silandela khona lokho ngesingendlela naleyo eyokuthi noma ungaze ukhuluma iqiniso elingakanani vele abavumi. Bekwazi sibili ukuthi liqiniso besitsho lokuthi liqiniso kodwa bavumi isikhathi esiningi bayala kodwa nxa sokulaphana babe bekwazi ukuthi liqiniso ngendlela yokuthi babe bele ndlela abasebenza ngayo kuphathe zabangenisa kuphalamenti. So kuba nzima ukuthi sivumelane njengabaMP.
Wengeza uMandlovu ethi kuqakathekile ukuba ulwazi phezu kokusebenza kwamalunga edale lephalamende lufinyelelwe yiwo wonke amalunga ukuze azi ukuba vele aphatha sigaba bani ekuthini uhulumende aqhube umsebenzi wakhe ngendlela.
Ngabe kuthiwa wonke ama-MPs ayazuza i-workshop enje lapha anto yabona ukuthi ngama-certain committees. So thina singaze siluzuze ulwazi lwakhona both sides, but nxa sesiyafika kwabanye ngale abangangenanga kuba nomehluko. So ngabe kuthiwa ulwazi lwakhona lilwazi olubhodayo kuma-MPs wonke, even though singake safanana kukuvuma kodwa engxenye kungazameka.
Wengeza njalo ethi uvumelana lalo mbono okhuthaza ukusebenzelana netatheli izindaba ekuthini kusabalalele kuZulu lokho okungabe kukhulunyisanwa ngakho edale kuphathise kuthini inkokheli kungatsha zikahulumende zenze lokho okumele zikwenze.
Lokho kuliqiniso ngoba information vele ungake wena wemawedwa uyihlabele. Information kuyikuyipha abanye labo bayidlulise siyaphambili ichithekise ngendlela ezinjalo. Ngoba wena wedwa ungake ubhodilizwe lonke usazisa abantu ngento ngesenzakalo kumbeni ngento eyabimeli yenzeke. But nxa liyifaka kumaradio emapepeni pamphlets njengakonke kuchiloyo yikho ukusebenza kweinformation, yikho okuthiwa ngesikhiwa information dissemination.
Umhlangano walamhla ubukhangela umsebenzi wamalunga edale ekuhlaleni ehlabe ilihlo kunkokheli zengatsha zikahulumende phezu kokusebenza kwazo. Ungenwe ngamalunga edale lephalamende akumakomidi abalisa ebona ngezokulondoloza ilungelo loluntu, ebona ngezokulotshwa kwemithetho kanye lephatha umsebenzi wokubona ukuba imithetho mayilungiswa ihambelana lesisekelo sombuso na. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Inhlanganiso ezimela abathengisa emigwaqweni labasebenza bezimele zithi inyathelo likahulumende lokufuna ukufuqela abaphila ngemsebenzi le phandle kwedolobho izaphazamisa impilo zabo, ikakhulu abantu abaphila lobugoga abaziphilisa ngokuthengisa njengabanye. Intathe izindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Umqondisi wenhlanganiso emele abagogileyo e-Center for Disability and Development, umnumzana Masimba Kutshera, uthi leli nyathelo lathathwa ngesiphangiphangi kungela kukhulumisana okuzwayo njalo kungananzwa impilo yabantu abaphila lobugoga.
Abantu abaphila lobugoga khanya njengani bazaba lodubo sibili ngoba bayabengela ndawo ekuthi bengakhitshwa bazaya ngaphi. So ngibona njengani impilo zabo sizabanzima sibili nxa sikhangela ukuthi bebephila ngokuthengisa esitaladeni.
Umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Informal Sector Organization ziso umnumzana Promise Mkhwananzi uthi inhlanganiso ezimele abaphila ngokuzenzela azivumelani lakancane lenyathelo likahulumende njalo ziyithumeze incwadi kuhulumende namhlanje zicela umhlangano layo ozangenwa inhlanganiso ezizimeleyo ama-NGO abaphila ngokuthengisa emigwaqweni kunye labosomabhizimusi ukuba bephume le ndlela eyamukelekayo kwelakusasa.
Bayaphambaniseka kakhulu ngoba laba bantu siyakwazi ntando yabo ukuba benjalo ngokuhamba kwezinto okuhle ufuze ukuthi ngabe uhulumende yabancedisa ebathuthukisa. Siyakhumbula kusela kudala labo Jairus Jiri nezinye inhlanganiso ezinjalo ezazinceda abantu, kodwa ngokwehluleka kwezenotho yelizwe lokho akuseneliseki. Ngalokho sithola ukuthi abantu abamele ukuthi ngomthetho kumele ngabe bethwele nzima ngendlela esibona bethwele nzima ngayo esigaradeni bethwele nzima. Kuqela futhi abantu abangomama, ethola ukuthi omama abaningi bathwele nzima badubeka amalungelo abomama labantwana bakhona futhi abantwana asebesebenze esigaradeni. Indaba zonke zona siyazikhangela sizihluza ukuthi singancedisa njani.
Uthi kulabantu abagogekileyo abaningi abatholakala phakathi kwabantu abaphila ngokuthengisa kungasintando yabo kodwa bezama ukuphila kumumo wezomnotho osumubi.
Thina sibhizi khonapha sikumkhankaso ukuthi uhulumende ngatshiya nale ndawo yokufuna ukuxotshanisana labantu, abize abantu abameli bamavendors abatshiyeneyo sihlangane sibonisane sixoxisane siphumele lo mcijo wodwa ukuthi indaba leyi singayilungisisa njani, okuzathokozisa amavenda, okuzathokozisa abalamashopu, okuzathokozisa lohulumente.
Umasipala weHarare uthi abantu laba bazesiwe endaweni ezifana leseduzane le-showgrounds kunye nomgwaqo oqonda eChitungwiza ezingaphandle kwedolobha, kodwa ukutshela uthi lezo ndawo azincedi ngalutho ngoba zizabuyisela muva inzuzo yabantu abanje.
Ukumele babe endaweni lapho abantu abadlula khona ukuthi izinto zazo zithengwe. Nxa kuyukuthi bazaye e-sport center kumbe e-Sekerot abantu bayebenga bonakali khona ngale abaningi. So yilo udubo oluzaba khona ukuthi ibhizinesi lizaba likhona yini endaweni lezi ezintsha, ngoba abantu abahambeli izindawo indawo lezi nxa sikhangele ukuthi phakathi wetown abantu nxa kuyukuthi balakho abakufuna bayapho ngokuthi.
Umkhwananzi uthi omasipala bayazwisisa sibili njalo bekhulumelana labo noma kuleziqoqoto phakathi kwezisebenzi ezisebenzela omasipala, ethi uhulumende nguye asebefuna ukuqedelana laye kulolu daba. Uhulumende uthi kumele kuthi sokufika olwesihlanu kuyona le iviki uyabe engasafuni ukubona lo yedwa umuntu ezulazula ezitaladeni zamadolobha ethengisa okungenamvumo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Live Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela isinqumo esethulwe ngumthetho ndaba we High Court esokuthi abantwana abazalelwe phandle komtshato labo kumele babelwe ilifa ngokulinganayo labazalelwe emtshadweni.
Tumelani text message unombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singakangena esigabeni esilandelayo wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Umthethwandaba we-Supreme Court wakhonapha eMelika namhla unqume usekela iziqondiso zomthetho kamongameli Barack Obama owendleko yokwelatshwa owe-Affordable Care Act owaziwa kakhulu ngokuthi Obamacare. Abaphikisa lo mthetho bathi ukhuthaza ubuvila ngoba indleko isiya kuhulumende. Phakathi kwabahluleli abayisishiyagalolunye abayisithupha bavote besekela lomthetho kwathi abathathu bawuphikisa.
Umongameli Barack Obama wele Melika uzahlangana lomnye wakhe weNigeria umongameli Muhammadu Buhari ngenyanga ezayo esigodlweni sakhe seWhite House ukuze bahluze lokuphana amacebo ngodaba osoluhluphile kwele Nigeria oleqembu labalwa becatsha besimoslem abedlulisa amalawulo abe Boko Haram. Iningi lamukele ngokuthokoza isinqumo somthethwandaba ophezulu esokuthi umntwana ozalwa ngaphandle komtshato lawo selelungelo elifanana labanye bakhe abazalelwa emendweni elokuthi ayabelwe ilifa likayise. Ngoba isisekelo sombuso esitsha sisithi engabandlululwa. Umahlulu Justice Hlekani Mwaira wethulele sisinqumo kulandela imizamo kamfelwakazi obezama kuvimbela abantwana abazalwa ngomunye umama ukuthi bethole ilifa likayise. Asizweni imbono kaCouncillor Brenda Mpofu ka Ward 23 eNkayi ngalolu daba.
Mina ngombono wami mbona ukuthi kulilungelo ukuthi umntwana lwana laye kumele athole inzuzo ngoba lwana umuntu oyabe sebhubhile uyabe nguyise, so akumelanga ukuthi siyehlukanise abantwana nxa vele bezelwe ngubaba oyedwa. Hayi, mina ambona umntwana kalaqala vele, umntwana kalaqala vele, thina njengabomama kumele sikunanzelele ukuthi ngazi ubaba aphuma aye ngale gangeni ethola ingane khona ngale gangeni. Ingane liyana vele nxa umama sibili ozalwa esintwini kumele ingane liyana uyicela ukuthi buyizohlala lapha igcinakale lapha uyigcine njengabantu abakho ngoba ligazi lomkakho. Abanye ukuthi nje thina omama abanye sisuka sibe sesiyithatha isono sikamama lwana uyabezela umntwana lwana ngibe sengisifaka kakhulu emntwaneni kanti-ke vele umntwana yena uyabe ngelaqala. Kodwa mina ngombono wami kumele umntwana laye kube lilungelo lakhe umntwana ukuthi athole ishefu enzuzweni naleyana eyabiphiwa abanye abantwana ngoba ngumntwana la njengabanye abantwana. Kukalutshwane lokuthi khona omama thina njengabantu abangumama ukuthi sikwanelise lokhu, but abanye bayakwanelisa sibili, but abanye angiboni ukuthi bayakwanelisa. Kuya laphana sokusiya ngokuchiyana kokuthi yena umuntu vele ulenhliziyo enjani.
Long Councillor Brenda Mpofu ka Ward 23 eNkayi bekhuluma icingweni le Studio 7 ekobulawayo.
Ibandla le-MTC elikhokhelwa ngomnumzana Walshman Ncube seliqale uhlelo lokubhadalisa amalunga alo imali yokuba ngamalunga njengendlela yokuphanda imali. Embikweni eliwethule namhla ibandla leli lithe ilunga linye ngalinye sokumele libhadale idola elilodwa ngomnyaka okuyimali yokuba lilunga lebandla i-membership fee. Amalunga azamele njalo abhadale amadola alitshumi lambili ngomnyaka i-$12 e-subscription. Amalunga e-National Management Committee azabhadala amadola alitshumi lambili ngenyanga kuthi amalunga e-National Standing Committee wona azabhadala amadola ayisithupha ngenyanga. Amalunga e-National Executive Committee azahlawula amadola amathathu ngenyanga. Kuyimvama ukuthi amabandla ezombusazwe kumbe inhlanganiso ezizimeleyo zibhadalise amalunga azo imali ngomnyaka kumbe ngenyanga. Kodwa i-MDC kaNcube ibingakwenzi lokhu. Sibuze isikhulumeli sebandla umnumzana Joshua Mhambi ukuthi kungani.
Amaqembu wonke lenhlanganiso zonke besukisela kwezemfa umasibuthano omasakhano obani bani kuyakhitshwa imali yokuba lilunga. udaba lolu lusuka ebantwini njalo kuyukuthi kufuna ukwenza ukuthi abantu bezwe inhlanganiso ingeyabo.
Imali beliyithola ngaphi pho isikhathi sonke lesi?
Silabangane labantu abebesiphathisa khonapha elizweni ngendlela ezehlukeneyo. Abanye ngabaliboleka imota, abanye baliphelela amafutha, omunye alinike imota yakhe, omunye ancede ngenkomo laphana, omunye enze lokhu lalokhu, omunye athi mina ngizaliprintela lokhu, omunye athi ngizalenzela ama-t-shirt, into ezinjalo njalo. Labanye nje abantu abazinikelayo ama-well-wishers.
Nxa sikhangela umumo womnotho ungathi imali elihlelileyo bazayenelisa yini abantu?
Ye, khonapha kuyaxoxiswana ngayo. Amakomiti enhlanganiso ahlangene wabunjwa yona leyo mali. Sekusebantwini-ke bayaxoxiswana, kodwa enzakutshela khona ukuthi abantu bathe besizwa khonokhu bakuqakezela bakwamukela. Yebo, kambe isimo sibi, isikhathi sinzima, kodwa abantu bazimisele. Uzananzelela njalo ukuthi kule ngxenye emele isale ezigabeni, asithi province ingakhitshwa izimali, i-60% isala kuprovinsi, ingenhlelo zaleyo province. I-40% yiyo eya ku-central government, ku-central office yenhlanganiso, ukwenzela ukuqhuba inhlelo zenhlanganiso. Khonokho sikwenza ngoba sifuna ukutshengisela umfuziselo wokuthi i-evolution le esiyikhulumayo imele isebenze njani. Izakhumbula ukuthi imihlanganiso yethu iqakathekisa ukwehlisa amandla abesezabelweni, njalo lokuthi inotho yesabelo leso kumele isebenze khonapho.
Umnumzana Joshua Mhambi, isikhulumeli se-MTC ekhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube, sixoxela ekobulawayo. Uzulu uqhubeka edidene ingqondo ngokuthiya isikhundla kukamphathi ntambo bona ngokwethulwa kwembiko. Umnumzana Jonathan Moyo, nanku uhulumende kakaphumele egcikeni ngodaba lolu. UMoyo ubikwa esuswe esikhundleni sakhe ngumongameli Mgabe ngolwesibili, njalo isizathu esimemetheke ngaleso sikhathi ngesokuthi njengoba eselilunga ledale lepalamende sokumele akhethwe kutsha ukuba ngumphathi ntambo, njengoba kuqala wayekhethwe lanxa nje wayengayisilo lunga ledale. Kodwa ingcwethi kweze sisekelo sombuso zithi ingcazelo le kayiqondanga ngoba kungela mthetho othi uMoyo obemele achiye umsebenzi. Sixhume umkhokheli we-MTC njalo ingcwethi kweze sisekelo sombuso umnumzana Walshman Ncube, le ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda. UNcube usungulele ingxoxo.
Umthetho wakhona ukhanya usobala, ungakhangela section 107, 108 bonke be-constitution kusiya phambili, bacacile sibili ukuthi hayi, umuntu onguminista kule ndlela ezintathu athiya ngayo umsebenzi, nxa enguminista lwana ongu-MP uyakhiya ngokuresigna, uyakhiya ngokuxotshwa ngupresident, njalo uyakhiya angayekela ukuba ngu-MP. Kodwa-ke uminister oyabe khethwe ngaphandle kwe-parliament njengomoyo uthiya ngendlela ezimbili kuphela umsebenzi wokuba nguminister, ngokuresigna lokuxotshwa. Njalo kasuye laphana engakabe ngu-MP wetsholotsho, wayengasuwe MP, wayenguminista kuphela. I-constitution iyavumela ukuthi umuntu onguminista ahlale ephalamende, akhulume, aphendule imibuzo, kumbe nenze konke nje okwenziwa ngama-MP ngaphandle kokuvota. Kavunyelwa ukuvota ngoba kasuye MP, wayenguminista kuphelele lingelo lokuhlala eParliament njengominista, hathi njengo-MP kasuye MP. Yikho-ke ukuba kwakhe ngu-MP kathesi akumelanga kutshintshe lutho. Kakukho u-constitution okuthi hhayi thiye ukuba nguminista sikuphethe futhi kakuthi ukuba nguminista, akukho ku-constitution khonoko.
Dokotela Sibanda, ngeyakho ingqobe, uyibona njani lindaba?
Ngibona ngani mina njengoba uprofessor Sicho ukuthi mhlawumbe lokho kwenziwe nguJonathan, uprofessor Jonathan Moyo bekungasikho ukuthi kudingwa ngumthetho. Ngibona ngani mina kuhambele eceleni lokuthi uMoyo angabe bezama ukuthi atshengise amandleni, phela bakhona abanye abakuzanu njalo siyakwazi ukuthi kumaqembu athini yawo ezanu kuyalwiswana njalo kuyatshengiswana amandla phela ukuthi hayi mina yimi ngilamandla. Ngibona ngani uprofessor Moyo uzama ukutshengisa abanye abakuzanu abafana labo mnangagu ukuthi mina sengihambe ngathi dinga i-parliamentary seat ngayithola, ngakho izinto ziyantshintsha, la mandla engilawa ayantshintsha indlela asebenza ngayo. Ngakho ngibone ngani mina khona ukungesinyo sathi udinga ukuba legitimate ebantwini bakhe. Lokhu kwenzelwa kuzanu, ukuxabana khona kufana ukwenzakala kuzanu, yikho kwenza ukuthi kube lokuthi mhlawumbe uprofessor Jonas Moyo azame ukuthi atshengise abantu bakhe ukuthi sela mandla. Kodwa othi ngithi mina kathi professor Ncube u-section 129 uthi yena uMP lo khethiweyo anga assume i public office ufanele achiye isikhundla, alikuboni njalo ukuthi mhlawumbe kokusetshenziswa uJonathan Moyo lokho?
Hhayi, ungakuba khona i-public office kakuthi ukuba nguminister, ngoba phela akuna uMP ongaba nguminister nxa kuthiwa i-public office kuthiwa uminister. I-public office yindawo esothi izinto zokuthi o-civil servant kungena abakuma-parastatals, lokho kunjalo. Yikho hhayi, ungeke waba ngu-civil servant ngapha njalo uphinde ube ngu-MP. Yikho ukuthisa umsebenzi wokuba yi-public servant, but kasumi i-public servant kayingenisi naphansi kwayo ukuba nguminister.
Isiyazi into kazimanga kuhle kuzanu PF, uhulumende kathesi kakachasisi okwenzakalayo kubaba uMoyo, amaphephandaba kuhulumende kaluphathi lolu daba. Kungaba kuyindaba yokulwisana kubandla lezanu PF yini lokhu ngokubona kwakho Sikwicamfundo?
Kuyenzakala njengoba kuphonguba yingxaba ngxoza nje khona, kuyenzakala ukuthi ngaba yikho. Kodwa nxa kuyikho khonokho kuyabe kungelangqondo lakho khonokho ukuthi kwenzakale njalo. Ngenxa yokuthi nxa emise umsebenzi, sithi yena umise umsebenzi njengokukhuluma kukaSibanda ukuthi hayi ngxa umdaba utheni mani umsebenzi. Naphansi komthetho kumele nxa umuntu emiswa umsebenzi, njengoba sasibona ngokumiswa kolabo mavayire abaningi abamiswayo labantu, kuyakhutshwa kuphephandaba likahulumende i-government gazette ukuthi the president esebenzisa amandla angaphansi kwaleyi session laleyi session ye-constitution usekhumise uzibani lozibani umsebenzi. Ngoba kakuzange kuphume khonokho ku-government gazette kutho ukuthi kamiswanga ngu-president, kuyabe kukhona okunye. Nxa emile uyabe ezimele yena ngokwakhe, kumbe sathi wa-resigna, vele akukhanyi ukuthi kwenzakala. So loba yikuphi khonokho uthiwa ngesithiwa kuba ngabo-drama queen, omantu besezazana ngama-peacock betshaya impiko befuna ukuthi babonakale loba kungakwazali ukuthi kwenzakala, yikho esikubonayo. Isizathu sakhona yiso esingakalisayo. Kuyenzakala njalo ukuthi engxenye bakhona abayenge upresident ukuthi hayi umthetho uthi upresident sasekulalela khonokho, mbeni ngu-attorney general, mbeni ngamadoda ehulumende abaphambanisa ukuba li-constitution, nakho kuyenzakala.
Kuyiphethe Sibanda.
Ngibona ngani mina kuliqiniso ukuthiwa nguprofessor Ncube ukuthi no uJonathan Moyo mina ngokubona kwami uyazibiyela isibaya sakho ndoda lo, ngoba nxa libona ngathi sabantu sebegijime bathi uxotshiwe umsebenzi. Nxa angaphenduka ngemva kwamalanga amabili kumbe ngemva kweviki sokukhanya ukuthi kaxotshwanga umsebenzi, kumbe futhi sebuye wawunika umsebenzi wakhe, khonokhona kwenza abe ngumuntu ongaxotshikiyo oqine kakhulu.
Udokotela Nkululeko Sibanda yinqethi kwezombusazwe sixoxelaye ekwelebhilithane endawonye loSikhwicamfundo Walshman Ncube.
Okwezigqiba ezalamhlanje sikhangele bezikhokhela.
Yinqethi kwezemithetho zithi amalunga edale lephalamende kumele asebenzise amandla alawo okufuqa umsebenzi kahulumende ukuze wenziwe ngesiqubo esifaneleyo.
Uzulu uqhubeka idide neyingqondo ngokutshiya isikhundla kwamphathi ntambo obona ngokwethulwa kwembiko omnumzana Jonathan Moyo.
Kwanelo kwalamhlanje mthwakazi omuhle olivalelisayo nguntungamili Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga, sikhona pha eWashington DC.